siyabonga Chris Losandra le tshona njani emakhaya yiku divana emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 12 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Inkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Bahambe bayovalana lemigwaqo. So abantu basebekhipha yakadivido president basebekhipha amatshe layanadefa lemigwa. So bathe sebegijimiswa khonapho abantu bezanu kuyefu. Basebe abanye balimele sibili balimele bathethe baye ezibhedlela. Yipho okwenzakeleyo namhlanje.
Ukuqhamuka udlakela emavuku eHarare phakathi kwabacatshangelwa ukuthi basekela iZANU-PF labasekela iMDC ekhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai yena obebhotabhota ehlolisisa inhlelo ezasungulwa ikhansili yaleli dolobho.
Mboni awareness laying abantu akabakayijayeli but mbona ngokuhamba kwesikhathi lokhu iyenzwa abantu bazajayela mbona la madoda abanye bayakwanisa ukuyithuka maybe omunye umuntu uyakwanisa ukuthi ebona abantu bekhuluma khona bakwanisa ukulungisela yena iy'ngqondo zakhe bonke into azenzela azenzayo zimbi especially ukuhlukuluza abantu.
Eli Zimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ngomgqibelo ngelanga le-Valentine's Day emkhankasweni wokunanza wokukhuthaza ukulwisana lo kuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini owe-1 billion Rising Revolution.
Imbono kasibalukhulu webhanga lelizwe le-reserve eyokuthi izisebenzi zingakhwezelwa iholo isidale inkulumo ngoba izisebenzi zisithi zihola imali enlutshwana.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uqhamuke udlakela lamhla emavuku eHarare phakathi kwabacatshangelwa ukuthi basekela ibandla leZANU-PF labasekela ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai yena obebhotabhota ehlolisisa inhlelo ezasungulwa ikhansili yaleli dolobho kulindawo. Abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF laba babikwa bebegqoke impahla zebandla labo njalo betshayela imota elotshwe ukuthi ZANU-PF Harare Province. Babonakale bevimba ngamatshe kanye lemigoqo umgwaqo ophambuka koHarare Mutare ungena eMavuku. Umnumzana Tsvangirai ubekhatshwe iziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela amakhansila eMavuku. Abanye babo babikwa belimele besithi bajikijelwe ngamatshe. Abasekela iMDC labo babikwa bephathekile kulolu dlakela kodwa besithi bayazivikela. IMDC ithi isibikele ludaba emapholiseni. Ekhuluma lentathelo izindaba ngemva kwalesi sehlakalo umnumzana Tsvangirai wethese umlando ibandla leZANU-PF ngodlakela osoluqhamuka ezigabeni eziningi zelizwe. Umnumzana Tsvangirai uchayele ihlombe ikhansili yeHarare ngenhlelo yazo ezokuthuthukisa impilo yabantu. Asizweni imbono kakhansila Peter Moyo weHarare ilunga leMDCT ngalolu daba.
Ye kuyenzakele sibili ukuthi khona abantu beZANU-PF bahambe bayovalana lemigwaqo. So abantu basebekhipha yakadivido president wethu basebekhipha amatshe layanadefa lemigwaqo. So bathe sebegijimiswa khonapho abantu beZANU-PF basebe abanye balimele sibili balimele bathethe baye ezibhedlela. Yikho okwenzakeleyo namhlanje khonokho.
Kodwa siyezwa ukuthi labebandla leno ele-MDCT labo bebesilwa lalaba abanye abacatshangelwa ukuthi ngabeZANU-PF.
Akula muntu we-MDC kade silwa lo muntu weZANU-PF. Abantu beZANU-PF yibo babuye batshaya abantu bem. So nxa wena ufuna ukuthi khona ubaleke umuntu angakujuma uvele ungazange unakanele ukuthi khona kulomuntu ongayenza enye into. Ye kuyakwaniseka ukuthi khona lawo ubuzifikele ukwanisa ukubaleka ngoba uyakwanisa ukubulawa ngabantu. Laba abantu bavele bale njongo. Xa bangahlala bengatshayananga nabantu le babo bayagcina sebetshaya futhi njengoba labona sukuyenzakala lapho ukuthi igamatoksi layenjani njani lapha ama-wivils yikho abakuyenzayo khonokho.
Lina libone ngani ukuthi ngabe bandla leZANU-PF?
Abantu leZANU-PF abahloniphi umthetho. ibika i high court ikathi esikhulumile ukuthi kona ama sport fines layana elwa yenzayo uphandle komthetho kwaphela pendula besithi bona phela abakulaleli kodwa nxa kuyikuthi kushefa bona lati iko kusho umthetho so laba abantu bavele lapha elizweni ezimbangwe lapha ivini isela nxa likutshontshela phela likutshaye bona bazithembile ukuthi kona akula nto abayiyenzwayo wena ungababisela akutho ukuthi kona umuntu angagqoka i-t-shirt ezane selamandla kakhulu ukudlula izwe lonke silamandla lato ukuthi siyakwanisa ukuyenza all le esingakuyenza but wena oyabe utshayiwe futhi amapolisa ayabuya esekudinga kathesi akumangalisi libona abantu abatshayiweyo abalimileyo basezibhedlela besiyabotshwa besezibhedlela kodwa umuntu ehamba emgwaqweni ezihambela umuntu bekwazi ukuthi nguye utshaya woye otshaya abantu kubotshwa umuntu otshayiweyo
kambe injongo yabo ngeyani
abantu ezantefuzi bakwazi ukuthi kona bona ama-constituency abo amaningi abaseriveva abakeze babona umuntu we-MDC kona ngale emariveva ehamba esiyenzani lapha esihamba khona yikho lapho esibusa khona so nxa yiphathi yemariveva sebefuna ukuthi kona labayani abanikazi bendawo bengazihambeli endaweni lapho abafuna khona kodwa isithuda esivela sibone ukuthi kona into abayenza yokutshaya abantu yikho ukuxotha abantu abakuyenzayo kathesi labo abama-leaders ezantefu ungababuza bayakutshela ukuthi kona ayisithi kodwa beyibo
lo ngu-Councillor Peter Moyo ilunga le-MDCT obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ngomgqibelo emkhankasweni we-1 billion Rising Revolution oqalwe eminyakeni emibili edluleyo ngendlela yokubonisana labesilisa ngokuthi bangaphathi kanjani ekuvimbeni ukuhlukuluzwa kwabesifazana. Kubika intatheli yethu uMavis Gama.
Okhokhela umsebenzi wokuqoqa inhlelo zalolu suku unkosikazi Nyasha Sengayi utshele umhlangano lentatheli zindaba lamhle kuseni ukuba inhlolisiso yabohlangothi olukhangela indaba zabesifazane enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba eye-UN Women ikubeka sobala ukuba phakathi kwabesifazane loba amantombazane amathathu oyedwa wabo useke wahlangana lodubo lokuhlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo. Unkosikazi Sengayi utshelela umhlangano owenzelwe e-Media Center eHarare ukuba lo nyaka uZulu uzabuthana endaweni ezehlukeneyo ezibalisa iHarare, Mutare, Bindura leChitungwiza. Lo nyaka okhethwe ukuba lilizwi labahlukuluziweyo laba ngunkosazana Tendai Garwe, omunye wabaphatheke kumikhankaso yokuluqeda lolu dubo kakhulukazi phakathi kwezithandani labatshatileyo. I-Studio 7 ikhulumisane labesifazane abatshengise ukuyithakazelela imikhankaso yalolu hlobo lanxa beveze ukuba bengazi ngayo. Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndlela ngomunye wabesifazane laba abaphe imbono yabo phezu kwemikhankaso yalolu hlobo.
Ambona mini ilokhu zenibale umbono sibili ukuthi bengasuka njengomama bengena emgwaqweni belokhuza bedemonstrata. Ambona kuyalokhuza kuyancedisa amanye amadoda ngoba ezindlini abantu bayahlukuluzwa. Mbona i-awareness leyo abantu akabakayijayeli but mbona ngokuhamba kwesikhathi ngalokhu iyenzwa abantu bazajayela. Mbona la madoda abanye bayakwanisa ukuyithuka. Omunye umuntu akwanisa ukuthi nxa isenza izinto phongukumbuya ngani uyaphumelwa ngulaka eqele engaplananga ukuthi uyakwanisa utshaya umuntu kumbe uhlukuluza ngokumthethisa but nxa kunganikwa kumbe amaflyer nxa bedemonstrata kumbe ngizwe kuthiwa kuzakwenza izinto eziningi khonapho beyimatsha maybe omunye umuntu uyakwanisa ukuthi ebona abantu bekhuluma khona akwanisa ukulungisela yena iy'ngqondo zakhe bona into azenzela azenzayo zimbi especially ukuhlukuluza abantu abesifazana.
Wathi kodwa unkosikazi Ndlela ngabe abayikhokhelayo bayafinyelela kizo zonke izigaba zelizwe ukuyisabalalisa imbiko yalolu hlobo hathi kuphelela emadolobheni kuphela.
Uma umuntu lawasuk angadobha umbiflaye bale mgwaqweni kuyakwanisa ukunjani ukumkhuza yedwayo uyakwanisa ube right kumncede kwenye isikhathi ibehavior yanale umuntu ayezalwe kumbe endlini lapho uhlukuluzwa abantu uyibona ngani into ayenzwa ngowabakhe yinto eyi-right but angadobha umbiflaye angatholi information silabanye I think i-lack of information ukuthi ezindlini abantu abanye bafuna ukuphila njengakudala ukuthi umfazi uyatshaywa ungayekela utshaywa umfazi aso ndoda so maybe angathola i-information lana umuntu akwanisa ukutshintsha mbona uright but abantu njengami bengakwazi ukule 1 billion much.
Abaqoqa umkhankaso walo nyaka bathi bakhangelele ukubuthanisa abantu phose inkulungwane ezinhlanu emkhosini ozakwenzelwa eChitungwiza inkulungwane ezintathu 3000 zabantu baphatheke kulomkhankaso nyakenye. Wenziwa ngaphansi kwesihloko esithi Drum Dance Rise lumkhankaso lapho abantu bemazweni omhlaba bakhankasela umanyano ozaletha inguquko kusimo sezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazane abanye babo bephetha sebelahlekelwe impilo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalandeli bebandla lezanu PF abaxotshwa labamiswa kancane ukuba ngamalunga leli bandla ngaphambilini komhlangano wokukhetha inkokheli ngompalakazi nyakenye. Bathi umongameli Robert Mugabe uyazikhulumela nje nxa esithi akumelanga indaba zebandla leli zisiwe emthethwandaba. Omunye walabo abaxotshwa kuleli bandla umnumzana Rukare Kumbo utshele Studio 7 ukuthi uphosisile umgabe otshele idale lepolitbiro izolo ukuthi akuladaba lwezanu PF okumele luphathwe ngamadale emthethwandaba. Ukhumbo uthi labo abakhahlamezwa inkokheli yezanu PF eyazibeka isikhundleni ngomhlangano weCongress nyakenye abagoqela owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru sebelungisela ukufaka udaba labo ukukhweza udaba lwabo emthethwandaba. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhumeli sebandlaleli umnumzana Simon Khayamoyo obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ugumbo uxoxa loGibbs Dube Studio 7 ngalolu daba.
Ikondishini yethu iyakuvumela ukuthi manxasi lezinto isikhalazo esilazo esihluphayo sibe nesiye kumakhothi. Manje yena uza ukuthi azikuvunyelwa njani. Iproblemu ekhona mngane wami ukuthi khona yena uyamisilidwa nabantu abangamaloya kodwa abangazi ukuthi lo ikhanjiswa njani. Abantu bangayenza khonokho bena bekwazi ukuthi i-constitution yomhlaba iyavumela ukuthi umuntu manxa kule sikhalazo kumele uye emakhothi. I-marriage ikona, ama-religious organization avunyelwa ukuthi bantu nama-political party o-MDC anti bahamba kumakhothi kuyavunyelwa. So kodwa kukhona ukuthi khona abantu bayabe befuna ukuthi udala thina yithi esazi ilo okumele kuyenze ilokhu nalokhu nalokhu okungaqondakali bathi besilida ku-Congress basesithola hawu ungatshintshwa kuphela into asingena i-constitution akulandaba yezeman amendment uaphoyintha abantu ukuthi abantu bangakhethwa ngabantu. Sokuwonekele izinto sezimbi kathethi zakhathesi bayethulele ukuthi bangayenzani ngoba ukuthi bayakwazi ukuthi baphambaneza.
Yes, siyabona phela kubandla lezanu PF kulamagqwetha phela babakhumbu ubona nababonanga kuhle uyabaza amagqwetha
lakhona umna kakho uyigqwetha uthilamasa uyigqwetha sebelabeligal affairs umna umangwana ukhona naye yabo ubuzwa ephungu wawata izinto ezingenangqondo bakhona yikho ngitsho ukuthi waya mislead umdala just to please him. You know, yena umdala kuzithi ashuwa ya andusemasa wayekhuluma 2 days ago esithi hayi akuvunyelwa ukuthi phi into zephathi ziwisiwe emakhoti akula khoti which will lead attenda. Okay, asibeni sibone ukuthi kuzathiwani amagweda esangahambisa into asiyeza abona ukuthi uzahanjiswa njani.
Udaba lenu luhanjiswa nini emthethwandaba?
Kulabagweda eso bayalungisa ngikhuluma nabo namhlanje esithi ena hayi into zirayithi.
Lo umnumzana Rukare Kumbo oyisikhulumeli sebandla lezanu PF obekhuluma le Studio 7 eseGweru.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ilanga lokunanza ezothando emhlabeni jikelele ele Valentine's Day elinanzwa mhla ka 14 ngoNhlolanja.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte icingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu abaningi babikwa befile, abanye balimala kubi ngemva kokudubuka kwebhomba elibelithiwe emkambo edolobheni leBayi kwele Nigeria. Leli bhomba libikwa lidubuke lamhlanje emini. Ababone kusenzakala lokhu bathi izidumbu labasinde kule ingozi bebethwalwa izimota zamapholisa lezithwala izigulane ama-ambulance besiwa ezibhedlela. Akula qembu eselithe latsho ukuthi yilo elithiye leli bhomba.
Sisiphethe ezivela kwamanye amazwe ngokuya kwele Gibhithe. Umthethwandaba wakwele Egypt ukhulule ngesibambiso se-bail intatheli zindaba ezimbili zomsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera ebezivalelwe zisetheswa icala lokusekela iqembu labesimuslim abedlulisa amalawulo ele Muslim Brotherhood. Kuqhamuke injabulo lo kuqakeza emthethwandaba lo ngemva kokwethulwa kwesinqumo sokukhululwa kwentatheli zindaba lezi ngumahluli womthethwandaba we-High Court.
Amalunga enhlanganiso zikazulu kwele South Africa namhlanje afolele izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe emkhankasweni wokulwisa impi yokuchasana ngobuzwe i-xenophobia. Lokhu kulandela ukuhlaselwa kwabosomabhizimusi bakwamanye amazwe okuqale emzini weSoweto kwamemetheka kwezinye indawo elizweni kwabangela ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe zibaleke emalokitshini. Abaqoqela umkhankaso walamhlanje batshele iStudio 7 ukuthi sebebhalele uMongameli Jacob Zuma bekhuthaza ukujeziswa kwenkokheli zikahulumende ezikhwezela ukulwisana kwabamanye amazwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zakwele South Africa laba kwamanye amazwe abebefolile laba ezitaladeni zeJohannesburg bebecula begida kanye lokupha uZulu amaphetshana akhuthaza ukuphela kwempi yokucwasana ngobuzwe. Omunye wenhlanganiso eziqoqe umkhankaso wanamhlanje umnumzana Trevor Ngwane wenhlanganiso ye-United Front uthi ukuphatheka kwenhlanganiso zakwele South Africa kulo mkhankaso kukhombisa sobala ukuthi kakusibo bonke abantu kuleli abavumelana lokulwiswa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Sifuna ukutshela abantu ukuthi hayi, siyimbumba, siwumuntu oyedwa, sizalwa umama oyedwa, se-Afrika, semhlabeni. Uhulumeni akafundise amaphoyisa akhe ukuthi abantu abaphuma koZambia, abaphuma ko-Ethiopia abantu. Uhulumeni akatshele iinkokheli ukuthi zingakhulumi ulimo lokuhlukanisa ngobuhlanga.
Unkosazana Jane Lehlafu isizalwane sakwele South Africa esihlala elokishini leSoweto lapho okuqhamuke khona ukulwiswa kwabosomabhizimusi bakwamanye amazwe. Yena-ke kavumelani lenzondano yabantu abamnyama. Unkosazana Lehlafu ukhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi zingakhohlwa ukuthi ezikwenza kwabanye sokungenzeka lakuzo nxa zisethekelela kwamanye amazwe.
Ukuxabana kwabantu abantsundu is unfair. Uthi sibathathele ukudla, sibashaye, senzeni, asincethe into ngoba those people bayasinceda nathi. I-South Africa inid ukuthi may accept abantu ibe nothando, ibe nozwelo. Sifilane ukuthi lo umuntu ubuya kuthi uhluphekile. Nami ngihluphekile ku-South Africa, but we must all share.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wezisebenzi kwele South Africa umnumzana Zwelinzima Vavi laye ube ingxenye yomkhankaso walamhlanje. Umnumzana Vavi utshele Studio 7 ukuthi elimqotho ngelokuthi indlala, ukusweleka kwemsebenzi lobuyanga yizo izitha ezinkulu ebantwini bakwele South Africa, hatshi izizalwane zakwamanye amazwe.
Nokubaba abantu sikababulala bonke, sibagxothe bonke, sizohlala nabantu abayi 8.1 million abangena misebenzi. So okokuba sithatha imisindo yethu siyikhuphele kwabanye abantu, nabo abazimbacu ababaleka isimo esifanayo nesi sijongene naso eMzantsi Afrika ayibobulumko obukophela.
Abebekhankasa laba okuguqela lezalwane zeZimbabwe lezinye inhlanganiso zabakwamanye amazwe eziphansi kwenhlanganiso ye-African Diaspora Forum bathi sebebhalele umongameli Jacob Zuma ukuthi angenele edabeni lokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe mahlayana. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Imbono kaSibalukhulu webhanga lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsha eyokuthi izisebenzi zingakhwezelwa iholo isidale inkulumo. Izisebenzi zisithi zihola imali elutshana kakhulu. UMangutsha uqale ukwethula limbono kumaviki ambalwa edluleyo kobulawayo lapho ahlangane khona loZulu kanye lenhlanganiso ezichiyeneyo. Waphinda njalo wahlangana lenkokheli yezisebenzi ngeviki edluleyo ezazisa ngembono yakhe. Esethula amazwi yakhe endlela yokusetshenziswa kwemali elizweni i-monetary policy izolo, uMangutsha ugcizelele limbono. Uthi njalo ezitolo impahla, intengo yempahla kumele yehliswe. Inhlanganiso zezisebenzi zithi leli nyathelo kalisoze lisebenze ngoba intengo iqhubeka ikhuphuka. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa laye useke wethula imbono efanayo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lwalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla endawonye lengcwadi yecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkwanazi onguye osungula lingxoxo.
Ngibona ngathi uyalahleka ngoba usuka angaboni okuyikhona okudala ukuthi umnotho welizwe uqhubeke ulokhu usiwa ukhithika. Akudalwa yikuthi izisebenzi ziyahola. Ukhumbule phela ukuthi iholo lezisebenzi ukuze likhuphuke liqhubeke likhutshulwa ikuthi intengo yezinto iyaqhubeka nayo iqansa iqonga iyaphambili ngenxa yokuthi ilizwe laseZimbabwe njengawo wonke amazwe asemhlabeni alisiso sihlenge nje sindende emanzini olwandle hayi lixhumane lamanye amazwe okwenzakala ngaphandle kuyangena nakho kube lomthelela phakathi kwelizwe. Uma intengo ye-oyili ikhuphuka kuyangena kube lomthelela ngaphakathi ukudla kukhuphuke okokugibela kukhuphuke yonke into bese kudingeka ukuthi nomkholo umholo wabo abantu abayisebenzi nawo ukhutshulwe. Ma usuthi-ke wena usuza kumisa konke lokho kodwa ungenamandla okumisa ezinye izinto ezenza impilo ibe nzima kusuke kube sengathi ulahleka.
Mnumzana Mkandla, sizwile lapha ugovernor ekhuluma yena ukubana imbangela yokuthi impahla ezitolo zithengwe ngentengo ephezulu ukuthi labo abezitolo babe belandela lokho ababe kubona kusenzakala nxa iholo likhwezwa. Ungathini wena ngalo?
Uhlupho lukhona ukuthi uza kwehlisa intengo leyo njani, i-criteria zayisebenzisa. Intengo lezo phele lezo sezikhona ezitolo lapha zithengiwe. So ke i-profit uzayenza njani eza kuya kulabana abantu? Abanikazi balezo zinto ezimele zehliswe lezo bazithole njani? Sibone ngazani laphana kulokulahleka sibilo kuthile imbono uqondile kodwa ke i-starting point ukuthi uqalisela ngapi ukukwenza lokho yikho kungathizani kule kunxele. Ngemali lesilayo le imali yema-foreign countries. Yiyo le singakhuluma ngayo sibili sizakwehlisa ulutho silwehlisa njani ngemali esisebenzisa ingaso yethu. Kulokulahleka okuthile khona laphana ngobana lanxa singathi i-pay iyakhwela izakhwela kubani industry yangkhona kayikho. Yimali ezabe ikhwezelwa kumbeni abangakhala ngamasotsha amapholisa kumbe lamatitsha. Lalaba abantu kuthiwa kona ngosoma ngababona ngezempilo kahle laba amadokotela. Yi-industry ekhona. The next industry yiphi ngaphandle kwayona le kuthiwa khona kayixotshe ezitridini ngumpoko eyama-vendors thina siyazi i-informal traders. So kwehliswa ngaphi lapho kuza kwehliswa khona ukuze laba abayibo abangezelelwe iholo bengezelelwe bethenga izinto ezehlisiweyo ngobani ke labo? Asikunanzeleleni lokhu ukuthi singaxega abantu.
Mnumzana Mkhwananzi, ubona njani udaba lolu ikakhulu nxa sikhangele imbono kamnumzana Mkandla?
Ye ubaba uKhabo uyishaya ekhaleni uma ethinta zonke lezi zinto zokuthi izinto ezidayiswa ezitolo azenziwa eZimbabwe iningi lazo zibuya ngaphandle. Imali esebenza ezweni laseZimbabwe akusiyo mali yaseZimbabwe, imali yakwamanye amazwe. Yiko ke ma usuzafuna ukuthi ulawule ukuthi abantu bangabe besakhwezwela imiholo kodwa ungakwazi ukuthi ukhiqize ngaphakathi kwelizwe izinto ezizokwenza ukuthi ilizwe umnotho walo nawo ukhuphuke, manje uzokwenza kanjani ukuthi umise amaholo? Yikho ke kubalekile ukuthi kungakaze kufike esimeni nasesibangeni sokuthi sokuthiwa amaholo angabe sakhutshulwa, ilizwe laseZimbabwe liziphe iqhaza nomlandu wokulungisa umnotho welizwe ukuze okulinywayo okungena ezitolo kube yikudla, okukhiqizwa kusuka ngasemhlabeni ngaphansi kugujwe emhlabeni okungamatshala iguga ama-minerals, konke lokhu i-profit yakhona ibe ngeza khuphula iphakamise umnotho welizwe. Andubani umuntu akhuluma ngokuthi uzamisa amaholo abantu? Eqinisweni ukuthi asikho isizathu esingasetshenziswa ukuthi imiholo yabantu ingakhutshulwa. Angikholwa mina ukuthi abezitolo bakhuphula intengo yezinto zabo ngenxa yokuthi kukhutshulwa amaholo. Kulezinto eziningi izindleko eziningi ezikhona njengoba sisho ukuthi abakudayisayo kakuphumi la kuvelela ngaphandle, njengoba ngeke ngathinta i-oil, ngathinta yonke into. Kumele kubhekwe abantu banabise umqondo bangasuki babheke kuphela into encane ukuthi kungakaze kuthathwe isinqumo esikhulu esinjengaleso abantu babona ukuthi bakhuluma ngento abayizwisisayo ngempela.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe obexoxa endawonye lwalwa impi yenkululeko. Umnumzana Max Mkandla velo Chris Kande weStudio 7.
Iqembo elimela ilizwe emdlalweni wekhilikithi likhangelelwe ukudlala lele South Africa ngesonto. Emdlalweni waleli qembo wakuqala umncintiswano wamazwe omhlaba weWorld Cup Cricket oqhutshelwa kwele Australia lakwele New Zealand ngomgqibelo. I-Studio 7 ixoxele ngcwethi ecubungula ezemidlalo umnumzana Muzwethu Hadebe ngalolu daba.
Okwakhathesi siyabona ukubana kuma-warm-up matches bayenza kakuhle abadlali beZimbabwe abe-cricket. Sikhangelele ukubana beqhubekele phambili, siyazi ukubana bathe behamba belithwele kanzima iqembu leZimbabwe ngokunqotshwa phose yilo lonke iqembu abadlala lalo. So sikhangelele ukubana njengoba beqalise kakuhle kuma-warm-up matches lawa, nxa wona umdlalo we-World Cup usuqalisa beqhubekele phambili besenza kakuhle. Kodwa kusoke kwabalula kodwa ukunqoba lokhu kuma-warm-up matches lawa yikho kuzabathi kubakhuthaze kubamotivate ukubana beyenze kakuhle uma i-World Cup isiqala. Kukaningi okungabe kusenza lokho. Okokuqala, sizabona ukubana kulo mqeqetshi omutsha osethe waba kuleli qembu leZimbabwe. Esikhathini ma kubuya umqeqetshi omutsha kuvame ukubana abadlali bebe nokukhuthazeka okuthile. Lokhu kungaba ngokunye osokwenze ukubana iqembu leZimbabwe liqalise kakuhle kuma-warm-up matches lawo. Okunye njalo khona nje ukuhamba uye melela ilizwe lakho emdlalweni onjengeWorld Cup lithuba elikhulu, lithuba abanye abantu abaze beyokufa bengalitholanga.
Umnumzana Muzwethu Hadebe yingcwethi ecubungula ezemidlalo sixoxelaye ekobulawayo.
Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Kuqhamuka udlakela eMavuku eHarare phakathi kwabacatshangelwa ukuthi basekela ibandla leZANU-PF labasekela ele-MDC.
Imbono kasibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana George Mangutshka eyokuthi izisebenzi zingakhwezelwa iholo isidale inkulumo, izisebenzi ziphikisana layo.
Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo lilale.